Izijezi zolezi zetheswa iziphathamandla zezanu-PF la makampani alobudlelwano laleli bandla yi-EU lele Melika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini yesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union le Melika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu Makhaza nguye odla luklubhu ngenxa yalezi zijeziso. Ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Ama-sanctions la asebulele yonke into elizweni. Umkhonomi welizwe ufile. Ama-sanctions la indlela esathatha ngayo umhlaba, amakhiwa la asale zondile. Khathe sayasikhawulisa indlela nje abasikhawulisa ngayo ukuthi ma-sanctions. Abantu laba ama-sanctions la vele kuthiwa targeted sanctions. Akula ama-targeted sanctions la. Abantu bezimbabwe babasafa, abathwele nzima, abantu abangalaludi babasafayo. Bakithi ubona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya petsheya khonale besiba izigqili zamakhiwa nala asincindezelayo asethulile ama-sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lowo amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezanu-PF Central Committee.
Ama-sanction lawa afakwa yiMelika lamanye babo e-Europe aselimaze kakhulu umkhonomi weZimbabwe. La ma-sanction nxa bewabiza bona bathi ngama-targeted sanction, okutsho ukuthi akhangele ukujezisa abantu abathize. Iqiniso lona ngokwale silaziyo yikuthi ama-sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. So, ama-sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhonomi wethu. Ezinye ingatsha ezikhona kunapha ama-organization lamanye amazwe especially ngapha ku-SADC asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eyeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lumkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi umanyano we-SADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba i-SADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama-sanctions. Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions. Ngabe kuthiwa i-SADC iqinisile ngabe iZimbabwe iya phambi kwemthethwandaba International Court. Yikho ke ngokusela inhlanhla abantu be-SADC ngabo labo abaningi bangikhona izihuquluzi ze-North. Namhla sibona abantu baphiwa ukudla ku-World Food Program. Ayisiwo ma-sanction kutshengisa ukuthi i-United Nations lamanye amabandla alokhu encedisa abantu kazana.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho we-America ukuthi ayizidera wafakwa ngama-Congress ye-America kungaze kungene i-Republican bi-Democrat, umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi i-America ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hachi abantu beZimbabwe. Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngokwenkwezi lonyaka elimelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.